Loko isikhathi senu balaleli lapho esilipakona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi labalaleli, eyi nasi indaba ebuhlungu, indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe, indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe, indaba ebuhlungu kakhulu, indaba yokunganaki ilungelo labantu, indaba yesihluku, into ezwe laba abantwana, into ebuhlungu, ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungelo ukubana batshengisele, balelungelo ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo, balelungelo ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukubana bakhulume. Balaleli be-Studio 7, yazi indaba ibuhlungu, ngizwa ubuhlungu ngala mantombazana. Ihulumende yeZANU-PF ilesihluku, ihulumende yeZANU-PF imbi, ihulumende yeZANU-PF izigebenga abantu abangalunganga. Kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa, uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke. Ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumende yeZANU-PF sihlukulize abantu kakhulu. Mina nguSibanda ngisegugu, ngiyabonga.
Ye, saluza sibili uhlelo lwe-government olokuthi khona abantwana kumele bafunde through imisakazo lama-television. Thina asilakho lapha emagusini, akula station esibambayo ese-radio, even esisoda labantu kabalawo ama-radio akhona. Pho abethu abantwana bazafunda njani, bazakuthola njani izifundo lezo, bazazizwa njani? Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona iplani ukuthi abantwana bengayenza njani, bangazithola njani izifundo lezi, ngoba vele sebebuye emuva kakhulu. Siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona, konke le-lockdown, sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo. Ngikhuluma ngilapha e-Cholocho ko-Chief Msigana, ngunamethembe ngihlala kwesikhobo. Akula ma-radio, vele ihlele ihlelo eziningi lapha e-Cholocho asizizwa. Nxa ungasaziwanga ngomngani wakho osedorobheni kumbongaphi, vele sihlala sisemuva emnyameni. Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantu ukuthi bathole izifundo lezo. Yabona
litshona njani basakazi, lithoya njani balaleli? Hayi, indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane, yeyinzima kakhulu mani. Into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu okuthi abathunjwa. Abantu bathunjwa njani? Vele iZANU yona ngokwayo vele akulanto abangayenza, njalo yinto yabo vela sebeyijwayela, abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi segugura. Bona umnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebeleleni khona ngale, babe bacatshisa abantu, bebenza izinto ezingalungile, bebarepha, bebenzani, bebadlova, bebenza zonke izinto ezingalungile, bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho bafa singabazi. Khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona benza into yabo futhi abangeyo bayigcina. Njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga, iZANU isesekhona. Vele bona bo omnangagwa vele uma besesekhona besabamba intambo vele kula Zimbabwe engalunga ngitho. Abake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza, ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezwe elizweni lethu, size siyephathwa ngcono phandle emazweni aphandle. Hayi 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 hayi, kodwa ngilinako kuzabaphelela. Ngilinako kuzabaphelela, indwangu iyakhutha ugatsha, ngilinda ngitshalele phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle, njalo bebambe kuhle abantu uma besithi bona bavotelwa. Manje ngathi sokutshenzela ukuthi vele kabavotelwanga laba abantu la, okwenza ukuthi bethusele abantu, bebenzeni, besabani, kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwayo. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga, njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela, akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe. Vele akulanto khona ngathi sakulana kulani, umsebenzi wabo kuphela yona loku bekelokhu bekhathaza abantu, bebathumba, bebatshaya, abanye bahambela ithoze kade suitaidamara ungathi kade awu 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 crocodile, akuxole bantu. kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezantu.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.